Kulamalunga ebandla le-MPCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abangafuni ukungena kukhetho lwama-by-elections besithi uMonzora labanye bakhe bakhahlameza unkosazana Thokozani Khuphe. Bathi uMonzora usezama ngamandla wonke ukuba aqhosise uMakhuphe edala lephalamende ngoba wesaba ukuthi uzamthathela isikhundla emhlanganweni wokukhetha inkokheli entsha ozakwenziwa lonyaka. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaMakhuphe, uthi baningi abalandeli bebandla leli abathi kabasafuni ukulimela kukhetho oluzayo.
Kuliqiniso ukuthi kulabantu asebewithdrawile ukuba ngamakhandidethi ebandla le-MDCT kuma-by-elections abuyayo. Lokhu bekwenza in solidarity lomama udokotela uDr. Khuphe. Bathi bona ngeke bame babe ngamakhandidethi e-MDCT uDr. Khuphe ehlukunyezwa efuna ukurecall e-parliament ekhethiswa nsuku zonke.
Okunye ke Ndlovu, bathini abantu khonapho-ke kubandla leli?
Bathi bona abantu laba indlela ubaba uMonzora arana ngayo iphathi kayikho emthethweni. Uzananzela ukuthi kubulawayo kwavotelwa istructure e-Ascoti, ubaba uMonzora wasikhipha wathilesi kasimsekeli bayafaka esawo esingekho emthethweni. Uzananzelela ukuthi bayaprotesta kobulawayo ukuthi ama-structures ka-2014 selahliwe kwayasendiphikhwa abantu ngudlu insitha befakwa kuthiwa yi-province. So ngezinye izizathu abazitshoyo ukuthi bona bayawithdrawa, kodwa lokhu ayikho akukho kobulawayo kuphela okulabantu abangu-5 abawithdrawileyo. Yinto nje ekhona ilizwe lonke jikelele. Elupane siyakwazi ukuthi edaluka wadi ukuba badumela bengu-candidate laphana la ewithdrawile. Siyakwazi ukuthi emiglens bakhona abawithdrawileyo, siyakwazi sasesithitungwiza eHarare bakhona abawithdrawileyo. Bonke labo bewithdrawa bethi bona ba-in solidarity lomama udokotela uDr. Khuphe, bathi ibandla liyamhlukumeza, ibandla lifuna ukumrecola. Ngalokho-ke ngeke bakwazi ukuthi bame bebe ngamakhandidethi e-MDCT nxa kuyukuthi umhlonitshwa uDr. Khuphe uyahlukunyezwa.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazamela i-MDCT kukhetho oluzayo.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla kukhetho, bebesangabantu nje abafake izifiso zabo esingathi ngama-applications. Bafake kuprovinsi yakoBulawayo baphinda njalo bayibhalela yona leyo iprovinsi yakoBulawayo bayitshela ukuthi bona abasafisi ukuthi ama-application abo akhangelisiswe mhlawumbe ekutheni babe ngama-candidates. Kodwa kukhona hhayi bebengasibo bodwa, sikhangele kakhulu ku-ward 8 lapho kuphume khona uMamushila Msonda, bekulabanye nje abangu-7 akade befake ama-applications akhe nengowesi-8. Ufike kubo Mpopoma okulo Sibusiso Edina Adams, umsekeli kaNobhala weprovinsi, bekulabanye abangu-5 yena ngowe-6. So baningi abantu aba-aplayileyo, njalo ibandla liyaqedisisa wona lumsebenzi. Entemba ukuthi kusasa kuyabe sokusethulwa ukuthi ama-candidates amelele ibandla ngobani. Kujayelekile ukuthi abantu bafake izifiso basebezikhipha sebebone okuthile.
I-Commission eZimbabwe Electoral Commission ithi izaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni eziningi elizweni. I-Commission le isanda kubika ukuba balutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota ngomnyaka ophelileyo.